sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhla ka 5 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezokho isikhuphule imbadalo yokugada imichova lamabhasi ayo ngokuphindwe kabili.
Ulabanye abantu abazabe bekobulawayo kodwa i-city center bengala access layo. Konke lokhu ngibona ngazathi kubangelwa ukuthi bathe bekhipha othova, benze ngani othova badula kakhulu kodwa besenzela ukuthi bona bebe le monopoly.
Namhlanje bekulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi, njalo omunye wababikwa beyinkosi yamaNdebele uMnumzana Raphael Khumalo ukhuthaze abantu ukuthi bebambane.
Inkosi uMzilikazi wesibili ukhulume kakhulu ngembali yenkosi uMzilikazi wakuqala kaMachobane. Wakhuluma kakhulu ngendlela akhe ngayo isizwe lesi esithiwa umthwakazi namhlanje esithi iMathebele Land.
Uhulumende uthi uzalondoloza imuli zezisebenzi zakhe ezizabulawa umkhuhlane we-COVID-19 nxa zitholelele igcikwane emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uzalondoloza imuli zezisebenzi zakhe ezizabulawa umkhuhlane we-COVID-19 nxa zithole igcikwane leli zisemsebenzini ngokuzibhadala umholo womnyaka wonke phezu kwalokho ababe befanele bekuthole. Ubikwa isithi wenza lokho ngoba uyananzelela ukuthi ezinye izisebenzi zakhe zisebenza gadalala ukuqhuba inhlelo zelizwe lanxa kulegcikwane leli. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi sebezinkulungwane ezifika phose isikhombisa i-6837 asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni, njalo selibulele abedlula amakhulu amabili i-206. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ZIMTA uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi sebelobele uhulumende eyinye njalo incwadi yokuthi bexoxisane bengezelele iholo ababalisi ukwenzela ukuthi bengakhalali umsebenzi wokungaphazamisa imihloliso esihleliwe.
Uhulumende kangasizi kulokho ngoba iholo likambalisi lamhlanje lehle kakhulu, kanti ke intengo yenyuke kakhulu yezinto. Ilona iholo lasala lonke limi kuholo elaliyivele liholo lakhe ngoJanuwari ngesikhathi sika-August. Phosa ababalisi sebeluze ivalue yeholo labo elingange 830%. Lokhu kutho ukuthi bavele kabasela ngejoin isenti abayithwalayo besezindlini. Ithi ingena ebhukwini ihle iphele nje mhlawumbe iqedwe yimadlanyana yokubhadala izikweletu ezincinci eyabe selazo, kasafiki lutho lalutho umuntu wenkosi. Angakwenza njani uhulumende lokho? Kabize imihlangano yokukhulumisana ngezeholo, angabe lokho ecatsha ngokuthi kule COVID, kanti kulezinye indawo lapho abahlangana khona bebona ukuthi i-COVID lanxa ikhona kodwa abantu bahlangana. Nxa siyavula, kazame ukubiza umhlangano ogoqela abazali, ababalisi, abantwana, ezwe imibono yabo, angazahlala ecabangela konke ukuthi lokhu kuqondile, lokhana hathi, lokhu zakuthatha, lokhana hathi. Kweza kukilizeke ukusebenza ndawonye lohulumende. Siyakukhuthaza ke lokho.
Ungasichasisela ukuthi inhlanganiso yakho ibifuna ukuthi ababalisi ngabe sebebhadalwa malini? Njalo uhulumende selike lahlangana la yini kumbe lakhalaza ukuthi kube lomhlangano? Yena wathi hayi.
Okwakuqala ebesikukhangelele ukuthi uhulumende ngaye uyabhadala izisebenzi zakhe ngedola lase-America. Lo kube kungumkhankaso sisukela kudeni. Kanti ke vele sithe singena ku-2020 sibatshengisela ukuthi thina besifisa ukuthi ngaye kuyaguqula ngoba idola leZimbabwe lingani ngalimanga kuhle, liyantengantenga sonke isikhathi. Okunye njalo sasesithi thina uhulumende nxa esebhadala lali imali le athena yi-COVID allowance, ngayo uyayiguqula ayikhweze futhi athi seyiguqulile ayenzile imali enelisekayo ukuthi ithathwe emabhanga iyimali kho ngoba iyancedisa ukuthi umuntu ahlanganise inhlupho zakhe lapha nalaphaya. Okwamanje le mali ingathi ibotshelwe, ibotshelwe kulo futhi idola leZimbabwe, kunzima-ke ukuthi uyisebenzise. Ye, sesibhalile izincwadi namhlanje nje ngikhuluma nje sibhale esibili sikhuthaza uMnumzana Paul Mavima ukuthi kakhuthaze labo abaphethe inkundla NJMC ukuthi bahlale phansi baxoxisane.
Lowo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eyezimtha. Sixoxe laye eseHarare. Inkampani yeZimbabwe United Passenger Company Zuko isikhuphule imbadalo yokugada amabhasi kanye lamakhombi ayo ngokuphindwe kabili, okutsho ukuthi labo abakade bebhadala amadola ayisishiyagalombili sebezabhadala ayilitshumi lasithupha njalo njalo. Inkampani le yethule lombiko njalo yathi imbadalo le izahle iqale ukusebenza ngokuphuthuma, okutsho ukuthi yiyo imali esivele ihlawulwa. Amabhasi ezokho kanye lamakhombi la angaphansi kwale nkampani yiwo avunyelwayo ukuthwala abantu ngesikhathi kule gcikwane le-COVID-19 ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Uhulumende wathi amabhasi ezokho kanye lamakhombi angaphansi kwale nkampani yiwo avunyelwayo ukuthwala abantu ngesikhathi kule gcikwane le-COVID-19 ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Ngokuhlaziya lolu daba sixoxe nomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu.
Kuliqiniso yokubana abantu kunzima vele bazaqhubeka bethwele nzima, kodwa kungena edorobheni bazangena ngoba yikho abadinga khona, kodwa ulabanye abantu abangasenelisi ukufika edorobheni ngokoma kwezinto. So mbona ngazathi mase kunje siwile, ulabanye abantu abazabe bekobulawayo kodwa i-city center bengala access layo. Konke lokhu mbona ngazathi kubangelwa ukuthi bathe bekhipha othova, benze ngani othova, badula kakhulu kodwa besenzela ukuthi bona bebe le monopoli njalo. Ifuel ozathi uyakhangela ikontrolwa yibo bona laba basemandleni. Uma uyathula ulalele uzathola ukuthi kuthiwa kule khatheli eyabantu abangabangani babo abaku inner circle yabo abayibo abarun ifuel. So mbona ngazathi konke lokhu kuyisibonakaliso sokuthi akulalutholoza njani oluzaphuma for abantu.
Siyananzelela njalo ukuthi idola leZimbabwe lalo liyawa amandla, njalo le ntengo yephethelo layo iyakhuphuka. Kuyini uhulumende angakwenza?
Inflation izaqhubeka iqansa ngoba as long as ifuel layikhwelile kuthi ukuthi imali yethu iyaqhubeka isiwa isisindo. Lokhu mbona ngazathi eqinisweni labo bona laba abaphetheyo abasela mandla okuthi bekubambe njani bona, kodwa okuliqiniso ukuthini bazenzela imali bezinothise at the expense of amaZimbabweans ngoba silabantu ababusayo bephinde bebe ngotsheketha abayibo singathi ngo-business people. So bona kubo is about making money, njalo ungakukhangela kuzaba nzima even kubona laba abalutshwana abasasebenza ngoba okutshengisa ukuthi uma ukhweza izinto after abantu sebeholile uthi akubhajetheki.
Lowo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu, sixoxelaye ekobulawayo. Namuhla bekulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi, njalo omunye wababikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo ukhuthaze abantu ukuthi bebambane bengakhethani ngemihlobo ukwenzela ukuthuthukisa isizwe semaNdebeleni. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubele sikhulumeli sikamnumzana Khumalo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Bekuyikukhumbula engingakuthi isikhumbuzo senkosi uMzilikazi wakuqala okamaChobane, njengoba sonke sisazi ukuthi khona inkosi uMzilikazi okamaChobane ukhotheme mhla zinhlanu kuyona linyanga kaSeptember ngo-1868. Yiyo injongo ekade ikhona namhlanje umcimbi lo obanjwe inkosi uMzilikazi wesibili. uStanley Raphael Khumalo ubambele kukhasi eleFacebook. Banenga kakhulu abantu akade bewothamele elo umcimbi.
Okuyikho ngathi ukumqoka okukhulunyiweyo ukuyini?
Inkosi uMzilikazi wesibili ukhulume kakhulu ngembali yenkosi uMzilikazi wakuqala kaMachobane. Wakhuluma kakhulu ngendlela akhe ngayo isizwe lesi esithiwa ngumthwakazi namhlanje esithi iMatabeleland. Uthi sakhiwe kakhulu ngenhlanga ezehlukeneyo. Ubekile futhi lokuthi phakathi kwaso bebekhona belungu, bebekhona amatonga, bebekhona abeshoneni bebekhona kanye. Uzwa khuluma lokuthi kulomunye umlungu wabhalayo wathi khona yena uMzilikazi belo dokotela omunye ubaba wayevelela esishoneni. Wathi ngokusuthiseka kwakhe ukuhlala esigodlweni wazi wabiza ngisho lemuli yakhe. So uMzilikazi ube ngumuntu okade lothando kakhulu njalo ehlonipha ubuntu babantu, ehlonipha izindimu zabo, ehlonipha ubuntu babo, ehlonipha amasiko abo. Yikubona lanamhlanje izizwe lezi zilokhu eziphila zilayo ilokhu izindimu zilazo izindimu zazo ziphila zilawo amasiko abo. So ukhulume kakhulu ngezinto ezinjengazenezi ukuthi lamanje kathesi kumele ukuthi abantu sihlangane, abantu sithandane kungelani lokuthi wena ukhuluma luphulimo. Ungabe uvele ebutonga, ungabe uvele ebuvenda, ungabe uvele ebusutwini, kodwa konke lokhu kumele kube umnotho kithi, kube luthando kithi ukuthi khona izindimi zonke lezi zibe ziphila ngoba yikho kwakufunwa inkosi uMzilikazi. Ngiyabonga.
Lo umnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Raphael Khumalo obikwa engeyinye yenkosi yamaNdebele sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela
lamlela.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zikhala ngentengo ephezulu yamakhuba nehlanyelo ngesikhathi sekulungiselelwa ukulima. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhuba lokulima ngenkabi libiza amadola emelika alikhulu lamathumi amabili, $120, kuthi lidonswa ngobabhemi lona libiza i-$110. Inhlanyelo lesisindo samakilogram alithumi ibiza inkulungwane ezintathu zamadola kuleli 3,000 pond osekujeyiningi lezakhamizi lizibuza ukuthi lizalima nalo nyaka. Iningi lezitolo ezithengisa amakhuba la kaliyamukeli imali yakuleli. Ukungani kuhle kwezulu ezansi emaNdebeleni okudale njalo ukufa kwenkomo ezedlule inkulungwane ezilithumi lasithupha nyakeni sekuthe iningi lezakhamizi libhekane lendlala njalo lingelazifuyo zokuthengisa. Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi intengo yamakhuba lenhlanyelo iphezulu kakhulu. Omunye wabo umnumzana Darlington Dube odabuka ematopo.
Singasakhulumi ngekhuba eliyi-$100, sikhangela ukuthi umuntu ongumlimi uyathenga isikali sokulima. Isikali sokulima siyi-R100, umhlathi wekhuba yi-R100. Ma ubhekile imali enjalo abantu kabalayo. Ngonyaka ophelile isivuno sabantu basemathweni South abatholanga lutho. Ongawukuthi kwayona inhlanyelo yesintu esithi inhlanyelo abazoyithatha esiphaleni ngabalayo.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Uphondo Moyo oyemawane.
Lo nyaka ukulima kuzasiphazamisa kakhulu njengoba vele sisendlaleni. Lezinto ngaziyadura kangaka, so inhlanyelo vele kasila. Asila ngoba vele abantu kumnyaka ophele vele kabazuzanga ukuthi ngathi bagcina inhlanyelo nxa isenza 3,000. So hayi, lokhu vele lo nyaka sisakwazi ukuthi sizakuphatha sikuthini, ngoba lo nyaka la makhuba asile kufuna izikali, kufuneka into zakhona ziyadura kakhulu 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 ukuthi asakwazi lokuthi kathi vele sizabamba ngaphi sichiyenga.
Umnumzana Phakamile Ncube ongumlimi emkuwa ekhezi uthi ngaphandle kokuthi baphiwe inhlanyelo ngukhulumende abasoze bathola isivuno esihle lanxa izulu lingana ngokufaneleyo.
Ama-farmers amaningi kuze kube nawo hlahlale ngama-new farmers ngoba afuna ukuphiwa abekhongozela ukuthi ayithole inhlanyelo aphiwe lamakhuba. but isikhathi sangona sisadlula sisebunzimeni obukhulu ukuthi sizasebenzisa inhlanyelo engelasivuno esihle esingathi ngama return deceit kodwa ungazinika isivuno esaneleyo njalo kulonyaka sikhalela ukuthi kuthiwa kuzaba lezulu bonani sisenkingeni enkulu kakhulu asikwathi sizaphephela kubani njengoba vele sizingane ezikhala zingalayisi
umnumzana Thabane Jume eFlagbosse insiza uthi ngaphandle kwentengo yamakhuba ephezulu izifuyo seziqalile ukucuba okokuthi kuza kuba nzima ukuthi balime ngazo
khona izifuyo kathesi ungakhangela vele zicakile and lo nyaka vele izulu angithi akwazi ukuthi kazange line kahle komo zicakile amadonki acakile so vele yikho kuzayenza ukuthi le kulimeni lapha kube nzima phoke sesikhuluma ngezinto ezinjengaye umvundiso inhlanyelo amakhuba kuza kuba njengabalutshwane lapha lalaphayana abaza kwenelisa hhayi abaningi thina kuzaba semandleni enkosi ngoba intengo kayibambeki
asenelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka ngoba engasabelanga ucingo lwakhe nesikhathi sidinga ukuzwa amalungiselelo ohulumende awenzayo kunhlelo zokulima kodwa emnyakeni edlulileyo uhulumende ubesipha izakhamizi inhlanyelo kanye lamathalakithi okulimisa lanxa iningi likhala ngokuthi impahla lezi ziyithwelwa ngabaluthwane abasekela ibandla elibusayo lezanu-p f ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
siyabonga albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami ngu-Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo sihlaziya udaba lokutshengisela abakuqoqileyo okuqale ngeviki edluleyo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi uhamba njani umbhikitsho wena
uhlelo lwethu kumbe singathi umkhankaso wethu wokuthi izisebenzi zithole imali elohlonzi luhlelo oluqhubekela phambili sithe nje siluqala sakubeka sobala ukuthi akusoze kube luhlelo kumbe isenziwo eselanga elilodwa kuzathatha ke isikhathi esithize siloke siqhubekela phambili ngenkulumo phakathi kwethu siyaqhubekela njalo phambili ngenkulumo lamaqhaji asebevumile ukuyibhadala leyo mali
ungazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwenu kahle kahle luhamba njani lwenziwa njani njengoba abanye bathi abakaboni lutho ikakhulu labo abangasebenzisi
kulabo abangasebenziyo kungathatha ke isikhathi ukuthi benanzelele ke ukuthi kukhona okwenzakalayo yini kumbe akukho ngokuthi phela sasivele sikube kwabasobala ukuthi sikuqondaneke nalabo ke abasemsebenzini njengoba sasikhuluma ngendaba yeholo abaningi ke bangathi ababoni lutho ngokuthi babejwayele phela ukubona lokhu ababekubiza kuthiwa ngama-national strike ukuthi sasidonsela uzulu ke omningi emgwaqweni ayisiyo ndlela ke ngayo ke kumbe singathi esaphuma ngayo kuzakwenza sathi khona izisebenzi kazitshengisele ke lapha ezisebenza khona sibona ke ukuthi yikho ukwenzakalayo izisebenzi zidinga imali nxa kuyikuthi abantu bakhangelele ukuthi sincedise lalabo abangayiyo emsebenzini ngoluhlelo esing ngalukhangela ngokuya kwesikhathi uhlelo esikhuluma ngalo uhlelo esasiqonde lokuqondane lokuthi singenza njani ukuthi abaqhathi besinike imali elohlolo
manje ngokubona kwenu khona lokhu kuyasebenza na ikakhulu nxa sikhangele ukubana izisebenzi ziyaba zisikhona emsebenzini kuyasebenza yini khona lokhu ukutshengisele ukwenza
njengoba ngisitsho nje ekuchilo nje ekuqaleni singazi ke ukuthi uZulu ukhangeleleni kiwo kithi ngisichile ekuqaleni ukuthi singathi imbangela kumbe sikukhangeleleyo ikuthi abantu bathole imali sithe siqalisa lolu uhlelo sesibone ke abaqhathi abaningi ama-companies athize bebiza ama-workers committee singathi yizisebenzi ezimelela izisebenzi kumakhampani ukuthi kasihlaleleni phansi siphanane imali kithi yikho esasikukhangelele singazi ukuthi abanye babekhangeleleni yikho ngisithi phela kithi lolu hlelo luhlelo oluphumelelayo ngoba phela abaqhathi nampo bayasibiza bathi ke bayabhadala ke imali elohlolo ama-companies athize singathi sebequme umholo phakathi hafu banika ke ingxenye banika i-RTGS ingxenye bayinika be-US dollar sibone ngani singathi ngesilungu ngama-positive kutshengisela uba ungcono so ama-members ethu ayabenefitha ngalokhu esikwenzayo yikho esasikhangelele
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ngavalelisa abalaleli
kulungile bani
lo bekungumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilala.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeleli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sihlaziya ukusilela kwamanzi lamagetsi kuleli dolobho nangokuvulwa kwezikolo
thwadi senzima kakhulu ngoba uyabona kulo mkhuhlane oku-COVID uzame betheka sikuthi uza kuba khona ngoba indlela yamanzi kayikho amaza aqogelelwa njalo aphephe ngobunono obukhulu awusazibona umuntu edlalisa amanzi ngoba uyabe khangelela ukuthi kusasaza athatha ngani so lokugeza kwazo zone zezandla kuba nzima kakhulu lokuwasha izigqoko zone zi kuba nzima kakhulu okuza kwenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uhlale ukhona ungaphume ebantwini ngoba amanzi sibili kobulawayo awakho
ukusilela kwamanzi lamagetsi kungabe kukhathaza kakhulu yini abesifazana labantwana abangamantombazana njengenhlala yenza njengoba sibona ukuthi kwesinye isikhathi yibo abahamba ukuthi bayefolela amanzi kumbe bayitheza inkoni kumbe liyabona yini labesilisa labo sebencedisa
khangela uhlupho lwezesi lolwamanzi sokufanana khathesi ufica amajaha labo baba behamba nabo bethwela amapheyili izigubhu lezi besiyodinga amanzi sokufanana akusela kuthi ngubani ngoba shiwa amanzi kawakho siphosa saqeda iviki khathi singalawo iphosa yathi goqo iviki singalawo wonke umuntu ubhizi uyaphuthuma udinga amanzi ama-water bowser lama-kiox anganceda kodwa okubuhlungu yikuthi kumele uvuke uyofuna ulayinele amanzi okuthatha isikhathi sonke phose ungekho ngekhaya omama bavuka bahambe bahambe ngoba engavele esukela inini ngasafika angene lapho awathola amanzi abanye baze babuyele bengawatholanga amanzi ngoba isikhathi sesihambile abantwana bengaphekelwanga imisebenzi yezindlu ingezwanga njalo khonokho kuyingozi ngoba uzafisa ukuthi labasela asefika nje azenzele santando ezindlini bekwazi ukuthi abantu ngabakho bayedinga amanzi
selaxoxisana yini le khansili kumbe uhulumende ngokuhluphayo khonapho edolobheni lakobulawayo sibona njalo ukuthi kulabanye asebelezifo ngenxa yalokho
ye kukhulunyisenwe lo council langokhulumende zizamile inhlanganiso zaphanyeka udaba lolu emthethandaba ezinjengabo Bulawayo Progressive Residents Association, ezinjengabo Bulawayo Vendors and Traders Association, abaze badala enye inhlanganiso ekuthiwa yi-CWGG. Basebenzile kakhulu abantwana bahambisa lolu daba emthethandaba, njalo bamile bamanya banqoba kakhulu bancedisa imuli lezi bezithe zalahlekelwa ngesikhathi samanzi eluveve. Bahambile babe yinhlanganiso yokuqala ukuthi basukume bayekhalela imuli ezithe zalahlekelwa ngabantu bebulawa ngamanzi lawo, babaphathela lama-groceries okuthi abancede. Basebenze kakhulu bayaphindaphinda balokhu bebancedisa. Sabona futhi le-1893 MHRRM incedisa futhi emagwegwe lapho kungalamanzi, inikeza abantu ngamabhawuza. Siyakunqoba lokhu, basebenzile kakhulu. Sisamelele ukuthi kuzaphetha ngani njengoba indaba le ifakiwe emthethandaba, ngoba ifakiwe ngempela kusamele kwazakali ukuthi kuyaphuma njani, yaphetha njani. Ngiyakhulunyisana kakhulu lohulumende le-council.
Okunye ongathi kukhathaza abahlali bakubulawayo kuyini?
Ngesikhathi se-COVID kubuhlungu kakhulu ukuthi sibone i-transport ihlupha, i-transport iyakhathaza, njalo sikhweziwe. Sibone sokuthiwa sesiza intengo sizaba idabu yale kade khona emichoveni bemabhasini. Kunzima kakhulu ku-transport, yikho kuza kwenza lali into okuthiwa yi-COVID ingapheli, ihlale lokhu khona imemetheka ngesiqubu esikhulu. Sikhangela labantwana bezikolo kulokhu kuphikiswana kusiwane kuthiwa bazavula. Siyafisa sibili ukuthi ngabe laba abanye bayabhala ngolunye uhlupho khathesi olukhangelwe ngabazali olubhekane labazali, besesaba ukuthi abantwana ngeke bawuthathe yini umkhuhlane nxa besiyabhala behlangana ezikolweni khona ngale. Sikhangelelele ukuthi alubani uhulumende uyancedisa ukuthi kusanitize ezikolo, bathengelwe nama-mask, ngoba isikhathi lesi sibone sesibizwa nje lapha ezikolweni, sitshele ukuthi kumele sizibonele ngento zonke. Ngolunye uhlupho olukhulu ngabantwana, ngoba imali yakhona thina kasilayo.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Nanko umculo othi SingamaNdebele esiwethulelwa ngozinja siyamlungu. Hlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Inkampani yeZupco ithi sikhuphule imbadalo yokugada amabhasi kanye lemichova yawo ngokuphindwe kabili. Namhla bekulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.